So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 13 Mpandula 2022 ngoKeith Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kukhuluma nje abanye bangkhona abakhethi bahambile basekudinga kakhethi bakhona le ehlelweni lelo lwe-teachers for i-peace.
Izakhamizi elubhane zithi ababalisi okuthiwa basekela umongameli Emmerson Mnangagwa phansi kohlelo olubizwa ngokuthi Teachers for ED sebetshona bekhankasela ukhetho oluzayo athi ukufundisa abantwana. Uhulumende ubikwa esithi udubo lokuchitha kwamagesi elizweni soluzaba nganeno ngoba isitishi se-Wange Thermal Power Station siyalungiswa. Kuhlelo Woza Friday kuliviki leqembu lamajaha wodwa acula umdumo wesitatamiya ahamba ngegama lokuthi indosakusa The Morning Star. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Izakhamizi elubhane zithi ababalisi okuthiwa basekela umongameli Emmerson Mnangagwa phansi kohlelo olubizwa ngokuthi Teachers for ED sebetshona bekhankasela ukhetho oluzayo athi ukufundisa abantwana. Umnumzana Thembelani Moyo, isakhamuzi sekwarayi elubhane, uthi baningi ababalisi abangene kuhlelo lolu okwamanje abasebhinga emhlanganweni wokhankasela umongameli Emmerson Mnangagwa lebandla elibusayo. Umoya uthi abantwana sebetshona bebhodabhoda ezikolo, ababalisi bona besenza santando. Uthi lokhu kubisela muva imfundo yabantwana esigabeni lesi esaziwa ngokuba labantwana abaningi abangenzi kahle ezifundweni.
Abantwana abasafundi ngendlela ngoba sekunama-unions ayenzakalayo akukhankasela ibandla elibusayo eleZANU-PF. Kule union entsha ebizwa kuthiwa Teachers for ED, izikhathi eziningi ababalisi abasatholakali befundisa abantwana behamba bekhankasela ibandla elibusayo. Kungakho abazali nenkunzi bayakhonona kakhulu kakhulu ngendlela abantwana abangasafundi ngayo ngoba ababalisi labo sebengene ehlangothini lwezepolitiki.
Singathi ababalisi batshona besenzani kolapho bolabo okuthiwa Teachers for ED?
Sekule mihlangano eminingi ebizwayo engaqedakaliyo ngezikhathi zokuthi ababalisi bebesemaklasini befundisa abantwana bethathwa behanjiswa kwamanye ama-district besiyakhankasa bekhankasela ukhetho olokumnyaka ozayo.
Pho manje ezikolo-ke sokutshona kutshaya umoya kuphela?
Ngendlela eyenzakalayo akuphela nto ehambayo ngoba ubona abantwana bezilazula yonke indawo abasela sikhathi sokufunda ngendlela yokuthi ababalisi babo bengasatholakali ngoba behamba bekuyona leyo union.
Singathi izikolo lapha sikhuluma ngezikolo ziphi kolambo-ke lubhani?
Izikolo nje zonke nje kuyenzakala ababalisi sikhuluma nje abanye bangkhona abakhethe bahambile basedinga kathesi bakhona le ehlelweni lelo lwe-Teachers for ED. So kuyasiganisa kakhulu singabazali ngoba kunje abantwana siyababhadalela ama-school fees sithi sibabhadalela abantwana abasatholi indlela yokufunda ngendlela efaneleyo.
Singathi vele abantwana bona bathini? Bathi vele abasangeni khonapha ezifundweni kumbe bamelela oticha baze bephenduke?
Abantwana bahamba esikolo kodwa indlela asebeyifunda ngayo nje loba ubabuza nje abantwana abeza ukuthi hayi izifundo wonke sacina ukufunda kumnyaka ophelileyo ngendlela yokuthi ababalisi abasatholakali esikolo.
Pho kumele kwenziweni lapha Moyo?
Kuzima kakhulu, asazi ukuthi yona iministry njengoba uhlangothi lolu ama-ministries wonke esekhankasela ibandla elibusayo, asazi ukuthi into yangikhona isikhalazo, izikhalazo zangikhona ukuthi singabazali sinje singazifaki kubani.
Umnumzana Thembelani Moyo, isakhamuzi selubhane sixoxelaye esejotsholo. Sehlulekile ukukhuluma ngodaba lolu labaphathintambo bezemfundo kanye labakubandla leZANU-PF eMathebeleni North. Uhulumende ubikwa esithi udubo lokuchithwa kwamagesi elizweni soluzaba nganeno ngoba isitishi se-Wange Thermal Power Station siyalungiswa njalo ezinye ingatsha zaso ziqalisile ukusebenza namuhla. Amagesi abesichithwa mahlayana elizweni lokhu ejikelele ngenxa yokungasebenzi kuhle kwesitishi se-Kariba le-Wange okubangele ukuthi abantu bethwele nzima bathwale nzima bathwale amagabha avuzayo bedinga ezinye indlela zokuthola okokusebenzisa endaweni zabo. Kusenjalo isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Thembelane Dube uchasisa udubo olubhekane lezakhamizi ngenxa yalolu hlupho kungxoxo ayiqhube loSithandekile Mhlanga.
Ukuhamba kukagetsi kusuka kube lemithelela eminingi kakhulu engemihle. Nxa sinanzelela uzafica ukuthi abantu ikakhulu omama sebesiba lomlando wokuthi bayidinga inkuni bagcine bengena emathokothokweni lapho sebengabanjwa khona iganyavu yizikliwe ezingabe zihlezi khonapho eguswini. Okwesibili-ke sokubangela ukuthi labo abantu besithi abantwana kumbe umuntu osebenzayo nxa efuna ukusebenzisa ukukhanya kwegetsi ukuze ayenze umsebenzi wakhe like sokusiba luhlupho futhi ngoba sokumele ukuthi aqalise ukudinga amalayithi lawa wesola ngezindlela sokungenye indleko esifuneka khonapho. Kukanti-ke uyabe ethemba ukuthi ubele getsi emzini wakhe kodwa sokudingeka ukuthi agcine edinga ezinye izindlela zokuthi akhanyise okugoqela amakhandlela lawo la amalayithi amasola khonokhana-ke sokungenye indleko emulini. Kube sokusithi-ke ekuphekeni lapha kugcina kubangela ukuthi abantu babasa imililo kuthunqe kugcwala intuthu iganga lonke leli nxa sokuthe sokufika isikhathi sokuthi abantu bapheke. Kukanti-ke kwezinye izindlu lezo ezingabe zile minwe mbesithi izandla ezingcono sebengathenga igasi kodwa-ke igasi yakhona layo yembe eqolo ngokudula ngoba siyakwazi ukuthi eZimbabwe izinto ezinjalo zithengiswa ngama-US dollar kumbe ngama-rand suzafica ukuthi eyabe ichiphile mhlawumbe i-KGC $2 i-$2 asiyomali encane ufika ukuthi imuli mhlawumbe igcina kumele ukuthi ithenge ama-9 kgs ya kuma-10 kgs or 15 kgs ngenyanga nxa suthamuza ngo-2 laphana sokuyimali enkulu kakhulu ezimulini lezo ezingabe zifuna ukuthi zisebenzise igasi. Igasi-ke njalo futhi ingozi ngoba sokungenzakala ukuthi nxa kulabantwana abancane bachilachile kugcine kudubukile nxa sokuthe yagcwala endlini yonke lapha kuchisa izinto kulimaza abantu kufa abantu. Ngezinye-ke izinhluphe ezibangelwa kuhamba kukagetsi kuthi-ke nje esigabeni jikelele uzafica ukuthi kuyazokumnyama sokusesabeka kulezi insuku izigebenga zibhahile kobulawayo yibo-ke laba abantu ababase bebhodabhoda bethathela abantu abazihambela abatshayisa emsebenzini izikhwama zabo bebhodabhoda bahle bathi camba lapha emidulini yabantu babandake lemiduli kuthi nxa sokuthe wahlwa-ke yiba sebeqasa ukuqoqodela abantu ngoba siyakunanzela ukuthi kobulawayo ngenxa yokuthi sokuhlala kumnyama izigebenga seziqasa ukusebenza ngama-8 seziqalisa ukuqoqodela abantu ezindlini kuthi-ke ngenxa yokuthi amagetsi kwesinye isikhathi ahamba ngovivi fica ukuthi abantu ngama-4-5 kuze sebehlaba umkhosi sokungena amasela. Konke khonokho-ke kuyimithelela yokuhamba kukagetsi osokuthe kwabhakha kulezi nsuku. Njalo nxa sokunjalo futhi kuphinda kubangela ukuthi amanzi emalokitshini angaze enela ngoba siyakwazi ukuthi amanzi ethu esikhathini esiningi kibo criterion lapha aponjwa khona kibo magwegwe lapha kumagwegwe reservoir kufuna amagetsi. Nxa ke amagetsi engasekho nokumpontshwa kwamanzi la ukuthi azafike kulezi ndawo kugcina kusilela amalokishi agcina ngasela manzi. So, uhlupho nje ngamafitshane ukuhamba kwagetsi kubangela uhlupho olukhulu kakhulu.
Njengenhlanganiso selike laxoxisana leziphathamandla eziphathelane lalolu daba na ukuthi lizwisise ukuthi imbangela yini njalo ingaqedwa ngani?
Siyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sivele sijale ukuxhumana labo enkundleni ezijeneyo kungaba ngama-email kungaba ngabo-Twitter labo besiqhuma besitshela ukuthi kungaba lohlupho lapha lalaphana.
Lo umnumzana Thembelane Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Abadabuka eZimbabwe abahlala eFlorida bathi izulu lesikhukhula uHurricane Ian libatshiye bethithibele ngoba libhidlize izakhiwo zabo lokunye. Bathi okwamanje bazama ukulungisa izindlu zabo ezidilizwe lizulu leli elibulele abantu abangama-21. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba umphathi wesigodlo lesi uGovernor Ron DeSantis uthi kulezi gaba ezifana le-Fort Myers ezibhidlike okumangalisayo. Uthi uzafunakala imali eningi kakhulu yokulungisa okonakale esabelweni sonke ngoba amabholoho, izindlu, amasimu lokunye kubhidlikile. umnumzana Runyanelaro Mazana othabuka eZimbabwe ohlala eFlorida uthi konakele kakhulu emzini wakhe lezinye indawo.
Mina ngilapha ngise Orlando Central Florida. Ngathi kona kube kulamanzi izulu elinetha kakhulu kube kungahambeki and all the winds going on. The roads flooded and you can't go out. Ungakona ukuthi siye emsebenzini. So just lokhu sihleli ezindlini.
Singathi kuthe kuvuka izulu leli wena ubungaphi njalo kwini okubonile khona?
Ngilesendini because the authorities had advised us against going out strongly in lock sending, but it's been wind and raining and it's lock siwa. So yeah, it's like that.
Khathesi ke liyenzani?
Khathesi sosilokhu sihleli endlini but ungani sokungcono sokuhambeka but uthi imigcwabo eminingi lokhu i-flooded so silokhu sihleli ezindlini asisahambi emsebenzini.
So ubona ngazani ke ukudla akusoze kuhluphe khonapho njalo abanye abadabuka eZimbabwe labo babhekanela khona kuyini obhekanela lakho?
Yes, ngathi abantu abaningi ya mabhekana nalokho. But ukudla angiboni ukuthi kuzahlupha. I think things are gonna be okay soon.
Singathi okuhluphayo kathesi kuyini kakhulu?
Ukuthi awuhambeki nje ukuthi uthi uphume usiye emsebenzini kumbe ngathi it's not safe.
So singathi ke imisebenzi ke nxa abantu bangasasebenzi pho imali zathatha ngaphe kubhadala ama-rent lento ezinjalo njalo lezindlu azidilikanga yini?
Sikhangela ukuthi maybe kusasa siyabe sesihamba emsebenzini. I've checked with a lot of guys from Zimbabwe. I haven't received any report of any where their house destroyed. So for now, for most Zimbabweans, I think they are safe. In case I'm meeting Kumela, what are we doing? We are in Zimbabwe, and in King Abala, I put Abala ama electricity, Abala power, but even those abuses, it says Ankatoli reported with Kulomuni Ohanda. Esibhedlela kume olimele asika kutholanga lo.
Indawo lapho khona kolampo mazana kuthiwa ungaphi?
Lapha ngise Orlando, eCentral Florida.
Umnumzana Runyanelaro Mazana wadabuka eZimbabwe ohlala eFlorida kolampo kwele Melika. Sixoxela iseOrlando. Kutwana lamta linanze usuku lukaZibuse. Selifikise iminyaka engamajumi amahlanu lasithupha 56 lathola uZibuse. Inhlalelo izindaba yeStudio 7 umkhondo Sidube usethulela lolo daba useBuhaveron kwele Botswana.
Embikweni awethule ukunanza leli langa likaZibuse, uMongameli Mkhwezi Masiswa kwele Botswana uthi ajabula kwamagama ngenqubela phambili ilizwe lakhe selenzile lokhe lathola uZibuse ngomnyaka ka-1966. IBotswana yayingamanye amazwe ampofu umhlaba wonke jikelele ngesikhathi ilizwe leli lithola uZibuse kodwa khathesi libalelwa njengamazwe anothileyo kuzwekazi le-Afrika. Lokhu kwehlukene uma kuqhathaniswa leZimbabwe engumakhelwane weBotswana. IZimbabwe seyehlela emuva isingamanye amazwe angele mali kukanti ngesikhathi lithola uZibuse ngomnyaka ka-1980 kwakulilizwe loluju lobisi. Umnumzana Mkhululi Moyo oweZimbabwe ohlala eHebron uthi kulo mehluko omkhulu phakathi kukaZibuse weZimbabwe kanye lo weBotswana.
Independence yalapha ngesingathi uZibuse walapha kuleli lizwe nxa siqathanisa lekhaya kulomehluko kakhulu engubonayo ngoba ngiyananzelela ukuthi abantu balapha abaningi angikaze ngizwe even oyi-one umuntu ekhala ngokuthi independence yalapha ingathi uZibuse walapha unguZibuse wabanye abantu nxa sikhanyela siqathanisa lekhaya njengoba nasikhala ukuthi ekhaya ngale silezinye izimo esike sahlangana lazo. UZibuse walapha nguZibuse womuntu wonke kungakhathalekile ukuthi yiphi political party, opposition ruling party.
Kukanti umnumzana Stanley Ncube uthi ingqubela phambili eBotswana iyatshengisa ukuthi ilizwe leli liyazibusa.
Ye, lamhlanje kuyi-independence eBotswana, siyajabula, sijabula labanikazi belizwe. Ilanga elinje lisikhumbuza ekhaya lapho esabaleka khona, sibalekela inotho engekho sizoyidinga kwamanye amazwe afana laleli. Nxa sibakhangela abantu laba siyabajabulela kakhulu ngoba ungakhangela ngomnyaka bethatha i-independence yabo ngo-1966 ilizwe leli kube kuliganga kungelamgwaqo ongelani kathi singa ukhangela uzabona ukuthi kuphucukile kulama highways kulama damu kuyakhanya sibili ukuthi hayi bayazibusa bayajabula xa sikhangele kithi lesibona amgwaqo ayisekho kusikhumbuza ukuthi independence le yasilethela udubo
iBotswana yamukela izizalwane eziningi ezivela eZimbabwe zibalekela ubunzima bomumo womnotho. Unkosikazi Abinyoni osebenza eHabroni uthi kwele Botswana kuyakhanya ukuthi kulozibuse abantu bekhululekile.
Ya, siku-independence yeBotswana. IBotswana lilizwe elihle, sibili lilizwe elijula ukubisi. Izinto zakhona zonke zinhle, imigwaqo mihle, konke zitola uswelile uthola ufunayo uyaluthola. Yiyo independence okuthiwa abantu bayazivusa lesiyibonayo. Hayi khona eyakithi leZimbabwe okungela, okungela mgwaqo, okungela kudla, okungelani. Abantu basemajele kodwa kuthiwa siyazivusa siku-independence. Abakeke bakhangela abamanye amazwe ukuthi independence injani. Bake babheke kwele Botswana.
Usuku lwe-Independence Day kwele Botswana lunanze ezabeleni ezitshiyeneyo kodwa umcimbi omkhulu kade usenkundleni National Stadium. Esikolweni eHabroni lapho uZulu akade ethe kwaqa ukuzobona imbukiso lokusithokozisa okutshiyeneyo umongameli Masisi ungenele lo mcimbi ngaphambi kokwethula umbiko wakhe wosuku lapho athe kusasa ilizwe lakhe iyathembisa ukumalisayo umnotho weBotswana uyenza kuhle kakhulu ufuqa imali ilizwe lele liyithola ekuthengiseni amatshe aligugu awamadayimani ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngeHabroni kwele Botswana.
Ukumanje wathi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wakwelemelika.
Umhlangano osanda kuqhutshwa ASEAN RIP ngamazwe omanyano we-ASEAN lomeli weMelika obona ngezokuthengiselana unike elemelika ithuba lokuveza ukuzinikela kwalo ku-ASEAN lenhlelo nezokuqinisa ubudlelwano lapho elemelika lithengiselana lamazwe e-Southeast Asia. Ekhuluma lentatheli zindaba umhlangano ongakaqalisi umeli obona ngezokuthengiselana uCatherine Tai obe ngumgcinisihlalo kulo umhlangano ndawonye lomphathi intambo wezokuthengiselana kwele Cambodia uPan Sorasak uthe iASEAN ingumkambo owesine ngobukhulu emhlabeni wonke jikelele. Elemelika lathengisela iASEAN lokuthenga impahla ebiza amadola angaba ngamabhiliyoni edlula amakhulu amane 442 billion ngomnyaka ka-2021 okutsho ukukhuphuka kwesilinganiso sokungamachumi amabili lambili ekhulwini 22% okwedlula umnyaka ka-2020 ngenxa yokuqakatheka kobudlelwano lemelika le-ASEAN. Umongameli Joe Biden wethula isaziso emhlanganweni welemelika le-ASEAN ngenyanga kaNkwenkwezi eWashington DC ngokutshala imali efika izigidi ezilikhulu lengxenye zamadola 150 million ehlose ukusetshenziswa enhlelweni ezijonge ukuqinisa ubudlelwano ezigoqela ukulungisa imitshina yokugaya umlilo kagetsi ngokuhlanzekileyo, ukulolonga lokufundisa imisebenzi yezandla, ukuthuthukisa inkampani ezizimeleyo lokufundisana ngezemfundo kanye lamasiko. Leyo mali yayingeyokungezelela phezu kwezigidi ezilikhulu lambili zamadola 102 million eyayikhulunywe ngumongameli Biden emhlanganweni welemelika le-ASEAN owaqhutshwa ngenyanga kamfumfu nyakenye eyayikhangelelwe ukusetshenziswa lapho kuncediswana kwezempilakahle, ezomkhathi, enhlelweni zentengiselwano lokunye. Ekuqaleni komnyaka elemelika lagcizelela ukuqakatheka kokuba lezimiso okumele zilandelwe ekulawuleni indaba zamalungelo ezisebenzi kanye lokulondolozwa kwezemvelo ebantwini bonke besigaba abahlanganisa labohlelo lwe-ASEAN United States and Investment Framework Arrangement ngesikhathi somhlangano okhulubisana ngezokuthengiselana lamalungelo ezisebenzi owe-US-ASEAN Trade and Labor Dialogue. Impumelelo le ngeyinye yemizamo kahulumende kaBiden yokubumba imincintiswano emhlabeni wonke jikelele okuba phezulu kwentengiselwano lwano ezihlonipha ilungelo lezisebenzi zinakekela umhlaba njalo zibumba amathuba omuntu wonke, kutsho u-US Trade Representative uTai. Kunkulumo abayikhiphe ndawonye sebegqibe umhlangano, amalunga e-ASEAN lawelemelika atshayele ihlombe ukuxoxisana kwamalunga wonke bebonisana indlela abangenza ngalo njalo olunye uhlelo olutsha lwe-ASEAN Economic Futures oluyabe lujonge ukuqhelisa uhlelo lwe-ASEAN Strategic Partnerships olwasungulwa nguMongameli Biden. Kusenjalo, baphawulile ukuthi umhlangano ugcizelele ukuqakatheka kokusebenza kwamazwe abo ebambene, ukulandela umthetho wamazwe ngamazwe, njalo lokuhlonipha ilungelo lokuzibusa okuyikho okunika ukuthula lokuchuma emhlabeni wonke jikelele, kanye lengxenye ezijiyeneyo zomhlaba. Ilizwe leMelika lihlezi lizinikele kulabo abalobudlelwano labo, labasebenzelana labo eSoutheast Asia, abaphakathi kokubona ukuthi ikusasa yesigaba sabo se-Indo-Pacific sivulekile, sizinzile, siyaphumelela, siqinile njalo silokuthula, njengokutsho kukaMongameli Biden.
Wezemidlalo uSidney Greenway umdlali wenqindi okwamanje osekhekeja umdlalo lo uzama kulolonga abatsha eziwayo. UJoseph Njanji usiphalo lodaba.
UGreen usevuselele iqembu leYoung Arts Boxing Academy elalivele likhona kudala. Leli qembu litholakala eFamona koBulawayo. Uthi umdlalo wenqindi kuye uvele usegazini.
Manje uthe Johnny Army abangani bami batshele omkhulu weLlewellyn Barrett futhi kulo thomi osebraid kuthiwa nguGreen bathi libise la bangitata bangihambise eLlewellyn Barrett ngaqalisa khona kwana boxini ekhanda man ngikholisa iboxini abanye bengafuna ukudlala lam and babebisa ama-rugby player ama-chai and amakhiwa but-chai not even a minute. About 10 of them, one after the other. But
Ugreen uthi udlale ezilolonga nabadlali abaningi abaduma ngeminyaka ilizwe lingakatholi uzibuse.
Azange ngibe professional, but you can take me professional. Ringo Starr. Yeah. All kid power in them, I should turn with those things. Ringo Starr, he's the guy that got me into boxing. Cholo fighter, Michael Bapala, kid power, I used to spell kid power.
Ugreen uthi uncedise abadlali abaningi ababeloduma kumdlalo wenqindi abagoqela wayeyingqungquthela esigaba se-heavyweight elizweni uThamsa Ngcadube.
Uthamo wabuya kunamathini futhi ngimhlele. Manje wabuya, wathi ebuya kathi ubuya efuna ukuthi ayispanini la. Manje kade kahle ngifundisa umfana iboxing.
Intatheli zindaba yemidlalo elo dumo uLove Modube uthi kuhle ukubona abake.
Yes, siyabonga kakhulu ke mfowethu khonapho ke Joseph Njanji. Sikusibone nge Was a Friday uthi silanda namhlanje.
Bichi was a Friday my darling. Was a Friday um 7 to 14. Was a Friday my sweetie.
Kuhle lo Woza Friday kuli vikisi leqembu lamajaha wodwa acula umdumo wesichathamiya hamba ngegama lokuthi indosa kusa the Morning Star bacula bekoBulawayo. Asizweni kuningi okuvela kumsakazi weStudio 7 ezatshisa sibanda.
Leli qembu lidla amalangabi njalo labalandeli abaningi emhlabeni wonke jikelele. Indlela abacula ngayo esiqathamiya qumbaqumba abalandeli balomculo abaningi. U-Innocent Banda umele leli qembu yekela size imbali yendosakusa ngamafitshane.
Ngimele iqembu le-Indosakusa the Morning Star eyaqala ibizwa ngokuthi Impumelelo Shining Stars eyafunywa mhla ka 7 May 2001 endaweni yasenqameni eGwanda ngaphansi kwenduna uMathema. Sesisuka kumpumelelo Shining Stars ngokuya kwesikhathi sesithi Indosakusa the Morning Star. Indosakusa the Morning Star ilamalunga ayi 7 sesilamadlalade akwana 12 esesuka recording.
Na sinhlelo yamabantu bahlisa utshani kwenzenjani na amapolisa sekuwa mpumsejemini zihlala phezoshelwe khona awusuka amadoda nabepolitiki nabo basala umdlalo omubi kwethu sicabane sodwa nje maye maye babo maye maye babo iqiniso liyababa amanga amnandi epoliseni.
Basuka abatshintsha igama elithi Impumelelo Shining Stars abasungula ngalo iqembu bazibiza into sakusa the Morning Star. Kwakutheni ndaweni
siyenza sitshintshe igama kahle kahle? Impumelelo Shining Stars sakunanzela ukuthi zinkanyezi eziningi kakhulu odinga uswele ukuthi uzalandela yiphi. Sase sikubona kufanele ukuthi kumfanele silandele inkanyezi eyi-1, yikho sabuya negama elithi indosakusa the Morning Star. Okwasiyenza sathanda kakhulu ukuhlabelela umculo wemvube isicathamiya i-Black Mambazo.
Elitha abalikhipha emcimbini wabo kusasa kobulawayo kusitsho ukuthi sibela amadlalaje alitshumi nambili fakaza dawu
siyalontsha i-album LS12 kusasa nje kusayo ngomgqibelo mhlaka 1 October. I-album lelo libe sihloko esithi isililo sentandane. Siyalincusa kuyo yonke indawo okhona ukubana sizoncedisana sisapote lo mculo wasekhaya ogcine ubuntu bethu. UJoseph Shabalala ubaba osiwadlula emhlabeni nguye wasikhuthaza kakhulu ngomculo
ayifunanga ngisho lendebe lishi yafa ngomlanjana bonke abantu mabayitela bayibiza jubelile hluphekile khathazile westila nzima yonke le mina yabenikela uyo
iqembu lendosakusa lithi licela uZulu alisekele ngokuthenga umculo walo. Bayatholakala kukuculela lawe mlaleli
abasifunayo ukusihaya siya intertainer kuma-events wonke ongacabanga. Abasifunayo ungangena ku-social media platforms wonke ubhale indosakusa the Morning Star uyasithola. Then abafuna ukusibamba emafonini u-0771633860
kusasa akubizwa ozwayo lapha iqembu lendosakusa the Morning Star labe liphakulela uZulu idlathe labo elitha elithi isililo sentandane kobulawayo. Yibobezi labo kuhlelo waza the Friday the call the Morning Star mpelasonto emnandikini lonke igama lami ngeza Jesus Bana.
Yaphuma lesindaba zami
ngajoba
ngajoba
ngajoba ngajoba
awu bantu kwaze kwaba mnandi lapha emhlakazweni weStudio 7 Oliver Lesa ngenjabulo umthembo ozithembayo ugive student city libe lempela veke lijukela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.